ukudlala isikhathi kuphela because kuma meeting njena lawo kukhanya akuna lutho okuphumayo. It's just a repetition ezinto ezishala ziyenzakala every time and again. So thina njengababalisi uyathenga ukuthi hayi lapha sidlalisa isikhathi sike safaka umdala izikalazo zethu zama-demands but kukhanya ama-demands awo kona vele bona abakayenzi anything okakathesi.
Lizakwenzani?
Bazahamba vele ama-representatives ukuyohlangana laye but ayiboni ukuthi kona kule anything okuzaphumayo because thina vele sesibhalelwe lokhu esikufuna ukuthi sifunani from u-employer. I-meeting yakusasa if it was possible kwakumele basikhele ukuthi kona hayi izikalazo sizibonile so sizalungisa lokhu nalokhu nalokhu basinike ama-timeframes okuthi khona kuyayenzwa nini so that at least sikwazi okokuthi khona umhlangano lo at least kuyaphuma something.
Nina kuyini elikufunayo kola?
Ama-salaries for ama-civil servants kumele bapheke at least using US dollar. Even if they are going to give us RTGS yangkona kumele basinike RTGS using i-black market rate so that singazuza imali liyana siyakwanisa ukuthi nge-US dollar ku-black market. Njengoba asikwanisa ukuthi khona siyizuze imali yona le from embank bangasinika le bank rate kumbe ithini i-option rate. So ezikufuna thina is a 540 US dollars equivalent. Or maybe they can give us the RTGS equivalent to 540 using the black market rate, which is Katesh at 900. Katesh na kangira wotona amanesi bahole imabene ukuzela thina amanye amasivu 7. Ireason ngeke ukuthi kona balama allowances amanengi. Thina sike sathi sifuna ama allowances for a number of other things, senior teacher, TIC, special class teacher, or whatever case they haven't done anything concerning ama allowances ababali. So sifuna ama special responsibilities and even the grading structure iyachiyana grading ama grades. Ifanele ukuthi wona uhead uyachiyana le ordinary teacher maybe le 10 RTGS.